Yey, amatshona amatshona but Chris. Ya namhlanje kube kulilanga elikhulu kobulawayo. Sikhankasa ke okokugcina silungiselela ukhetho lomhla ka 9 December 2023. Yey, izakhamizi zakobulawayo abayibo abanikazi benkokheli abayibo abakhetha inkokheli lezi basukumile ngobunengi babo eli signal ekhona ku ground. Ngeyokuthi sizanqoba okulomdumo sibili ozwayo mhla ka 9 December isupport ekhona makithi iyamangalisa phansi ku ground la and abantu bakubulawa bazonde baganunwa ngama illegal recalls ayenzwa ngubaba uSengezo Jabane.
Ngokubona kwakho abantu abasoze bayekela ukuvota ngoba besesaba ukuthi abantu ababavotelayo bayaxotshwa esikhundleni. Ubona ngani bazavota ngobunengi na?
Mfowethu Chris, abantu bamelele usuku lomhla ka 9. Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANU-PF lobaba uJabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguJabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamaket emasupermarket. Izakhamizi zimelele usuku lomhla ka 9 ukuthi betshengise iZANU-PF la bonke abasebenza layo ukudiliza ibandla le-CCC ukuthi bona bazavotela inkokheli zabo okulodumo. Umelele uzabona impumela yomhla ka 9 mfowethu Chris. Njengokobulawayo lapha badobhi lutho abazozi bedobhe lutho.